amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi incithi kwezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo zisithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla ezombusazwe ikakhulu iCCC leZANU-PF ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane leZimbabwe ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi. UMnangagwa usole amazwi alabo abathi ukhetho aluqhutshwa kuhle besithi kumele kube lohulumende omanyano.
Abacabanga ukuba kuza kuba lohulumende womanyano kumbe uhulumende ozaphatha intambo wesikhatshana bayaziphuphela nje ngabaphaphame emaphutsheni abo.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu wonke ukuba amanyane lohulumende wakhe ukuvusela umnotho welizwe hathi ukukhonona ngokungamanga kuhle kwezinto elizweni.
Comrades, I can see the
Ngiyathaba sesiphumelele njengebandla ngenxa yokwenza kwethu inhlelo zokulima seziphumelela sesenze ukuba abantu balime bezisuthise basuthise ilizwe.
Kodwa isiphathamandla seCCC umnumzana Felix Magarela Mafasibanda uthi kulusizi kuba uMnangagwa usefaka imigoqo ekuthini kube lokukhulumisana elizweni.
Abantu abalenkinga baqala bedinge ukuthi inkinga yiphi bengavumelana sebesazi ukuthi inkinga yile sebesiya xoxa abathi dialogue negotiations.
Lokho kusekelwe ingcitshi yezombusazwe esebenza lebandla le People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka yena othi ukukhumisana umlotha yoyodwa indlela ezakwenza ukuba leZimbabwe liye phambili.
Ya i-government of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayiyenzeke phakathi kwe-TPC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutsotsi kakhulu especially kuma-positions ngoba iZANU-PF ayisoze ivume ukuthi u-president welizwe aphume ku-opposition.
Kodwa omunye osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Liberty Mhlanga uthi okuthiwa uMnangagwa kulungile ngoba ibandla lakhe lanqoba kukhetho okungathandabuzwayo.
Ama-elections ayenziwa ngokusemthethweni. Ama-elections ayenziwa ngokubhalwe ku-constitution, ayenziwa ngokubhalwe ku-electoral act. Ngokunjalo ke, i-constitution yethu eZimbabwe ithi lowo ozanqoba ama-elections uzayenza uhulumende. Ayithi ukuthi lo ozadliwa kuma-elections uza khulumela ukuthi kube le-GNU. I-constitution yethu ayithi ukuthi kube le-GNU. So ngokunjalo ke laba bathi bafuna i-GNU abakukhulumayo one akukho emthethweni ngoba i-constitution ayikuvumi khonoko.
Umhlangano weZANU-PF owedalele Central Committee wanamhlanje ube ungowakuqala selokhu ibandla leli lanqobayo ukhetho ngenyanga edluleyo. Ibandla leli lithi selilungiselela ukulungisa umnotho welizwe lisithi loba nje ilizwe lilezijezo zomnotho lizimisele ukuvusela umnotho welizwe. Kodwa umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uhlala ekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba akumelanga alahle ithemba njengoba kuzalunga ngelinye ilanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.